host PJ for the Ndebele Show. This is Chris Gandhi.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying good night.
Siyabonga ke uChris kanye loMarvelous ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 1 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe sisakaza seWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yiba abanikwe imigodi eminingi, bona yiba abanikwe ama-minerals amaningi aphuma esiya ngaphandle kwamazwe. So ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leChina, iChina yiyibenefitha ukudlula iZimbabwe ngokubona kwethu.
Umongameli Xi Jinping wakwele China usefikile kwele Zimbabwe ekhatshwe liqula lentathe lezindaba kanye labaphathintambo bakahulumende wakhe.
There are still major inequalities in access to treatment for children living with HIV.
Kulokhu kunokungalingani kwamathuba ekutholeni imithi yengculaza ebantwaneni abaphila lalo mkhuhlane kuzwekazi lonke le-Afrika. Akudingakali ukuthi abantwana bathole igcikwane le-HIV.
Ele Zimbabwe lamhla limanyana lamazwe omhlaba kunanzayela ngale World AIDS Day ngesikhathi umhlangano omkhulu we-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, uqhubeka elizweni. Uhlelo lwamasiko lenhlalakahle kaZulu lamhlanje sixoxa ngokucola umalukazana kumbe intombi sisiyakwenda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Xi Jinping wakwele China usefikile eZimbabwe ekhatshwe liqula lentathe lezindaba kanye labamphathintambo bakahulumende wakhe. Uza elizweni nje phansi kwenhlelo zakhe zokuqinisa ubudlelwane lamazwe awezwekazi le-Afrika kwezamabhizimusi. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umongameli wakwele China uhamba nomkakhe unkosikazi Ping Liang. Wemukelwe ngomunye wakhe umongameli Robert Mugabe laye ozele umkakhe unkosikazi Grace egcekeni lendizamtshina labaphatha intambo bengatsha zikahulumende kwahlatshelwa ingoma yelizwe. Bezikhona iziphathamandla zikahulumende ezigoqela abaphatha intambo abathile abagoqela owezemali umnumzana Patrick Chinamasa lowezo kukhulumisana ngendlela zakulezi nsuku umnumzana Superman Wanzira bonke abancome umkhokheli wele China. Kodwa omunye onkokheli enhlanganisweni yesisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU unobhala jikelele kiyo umnumzana Jafet Moyo uthi akasiboni isizathu sokulujabulela lolu hambo lukamongameli weChina njengoba ingaziwa inhloso ahamba ngayo.
Asikaboni esingathi khona inzuzo kubantu jikelele beZimbabwe ngaphandle kokuthi nje isikhathi esidlulileyo sike senza istudy etsho ngokuthi ubudlelwano ngathi imali efakwa kumbe ama-Chinese afaka kungakanani phakathi kwelizwe. Kutshenisela nje ukuthi ama-China ehlukumeza abantu. Abantu bayakhumbula amapikitsha ema-Chinese efosa ukuthi abantu behlinze izinja, behlinze inyoka.
Ubufakazi obukhona umoya uthi ele China lilomkhuba wokuthatha imali emazweni lapho elisungula amabhizimusi. Kungakho ebona kuyilo elizothola okunengi ukwedlulela eZimbabwe kulobu budlelwano.
Yiba abanikwe imigodi eminingi, bona yiba abanikwe ama-minerals amaningi aphuma esiya ngaphandle kwamazwe. So ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leChina, iChina yiyibenefitha ukudlula iZimbabwe ngokubona kwethu.
Umnumzana Methembe Hadebe uthi lokhu kugijigijima okwenziwa yiziphathamandla zikahulumende weZimbabwe akabuzwisisi uZulu njengoba kuvele kungaqondananga laye kodwa kuhlose ukuphathisa zona inkokheli lebandla leZANU-PF.
Kanti ophithizelayo ngubani? Ngabantu beCholocho, ngabantu beHarare kumbe ngabantu belinye iqembu. Nxa sibona ukuthi bonabo abanyakazelayo kusho ukuthi yibo abadlayo. Labo abanganyakazeliyo kusho ukuthi vele kabakho emkhosini wakhona.
okumqoka uhadebuthi yikuba kulungisiswe udaba lokuxokozela lokudonselana kuba ngwamandla kuZANU-PF kube lokuhlaliseka elizweni okuyikho okungaphathisa ukuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Nga kule qembu elibusa ukuxokozela kule nketha bechavi kulokudlwangudlwangu lami nginja ngeza ngihambise imali yami lokuxokozela.
Wengeze ethi le mithetho ebalisa okunikezwa kwamandla kumankampani kaZulu weZimbabwe onsundu owe-indigenization kumele iguquke ngoba izaqhubeka ingumgoqo kulabo abafisa ukuzasungula amabhizimusi elizweni.
I-China le yona ngombono wayo ukuze ifike esimeni ekhona namuhla i-China yakwenza lokhu onjena siqalisa kusukela kumayo zidongo. Kodwa bona bakuthathela ngendlela eyokuthi nxa nasiyenza indigenization sizayaqalisa ekuhlaleni kwethu ngesiko lethu esikuthi i-cultural revolution.
Kodwa uhulumende weZANU-PF uthi lolu hambo luqakathekile embalini yeZimbabwe lukhanyelwe njengendlela ezaphathisa ekusungulweni kwamabhizimusi kunhlangothi ezehlukeneyo elizweni elibhekane lodubo lokusilela kwemali. EleZimbabwe lidinga imali eningi elethwa ngabamanye amazwe ukuze lithuthukise umnotho walo. Inkokheli zamazwe omabili zikhangelelwe ukulobelana izivumelwano ezibiza izigidi lezigidi zamadola. Uphiwe inhlonipho yaphezulu uMongameli Xi Jinping eye 21 gun salute baze ngobuningi abasekeli beZANU-PF ukuza kwamukela uXi Jinping becula ingoma ebezincoma uMongameli uMgabe kanye laye ebeminxa zonke zomgwaqo kusukela egcekeni lendizamchina yeHarare International Airport ungena edolobheni bethwele amafulegi amazwe omabili. Abalandeli beZANU-PF abantwana besikolo kanye lamaqembu omculo womdabu athi elengoma yephasi laseGoromonzi lele Zimbabwe College of Music. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lokhu esisedabeni lokuza eZimbabwe kukamongameli Xi Jinping weChina kukhanya sekulethe injabulo enkulu kuhulumende othwele nzima ngokuzama uhuga osomabhizimisi bakwamanye amazwe elizweni. UXi Jinping ubikwa eze elizweni lequla elikhulu labosomabhizimisi okunakanelwa ukuba kungadala imisebenzi. Kodwa ingcweti kwezomnotho uMnumzana Angliston Sibanda uthi abeChina abavamanga ukudala imisebenzi kodwa bafuna uhuquluza inotho.
Angazi akuye uXi Jinping uyinto enhle kakhulu ayenzayo ukuvaka izivithi yakhe. Kangiboni kutshintsha olutho ngoba uhlupho esilalo kathesi kayisilo hlupho lwe-foreign direct investment as it were. Ngoba baningi lama-investors ahlala elungele ukuzi-investa eZimbabwe. Kodwa uhlupho esilalo luhlupho lwe-leadership, le-policy consistency esingabe silalo. So esingakwaziyo ukuthi angazi akuye uMnumzana uXi kuzatshintsha yini indlela abakhokhelayo abenza ngayo. Kanti singakhohlwa futhi ukuthi eChina kasikayiboni isenza ingathi singakuthi ninini nkulu investment ku-development ye-Afrika. Esikwaziyo ukuthi bona bavelele bavame ukuluda bafike babathathe khonokho kukhona bazidivelophe bona. Ama-contract amaningi ama-China sibonile besakha izibhedlela lapha le mgwaqo. Ebebuya ngabantu babo khona la abantu abengabokufuqa amabhara abantu babo babengabokuthi baqeda izinjane namadomketho emakhaya. So-ke kasikwazi-ke ukuthi ukuvakasha lokhu translate into something meaningful thina abanye sithi thina sizama sibone.
Kuthiwa ubuya lequla labosomabhizimusi akusoze nalokhu kwehlukane lalokhu esike sakubona eminyakeni edluleyo.
Njengoba ngithilo iqula lamabhizinisi vele eChina kaliqali ukuhlala libuya. Abake babuya enyakenye bahlala bebuya bevakasha, abanye bake babuya lokugoqela abakhokhela iparty e-Chinese Communist Party omama bahambe emazowe. Le nto singani sithi i-skepticism ngoba i-issue ayisikho ukuthi abantu kabafuni ukuinvesta, i-issue ukuthi is Zimbabwe ready for foreign direct investment. So ngingazi ukuthi amaChina bona babuya ngathi bona babuya bengelandaba le ndaba zento zama-human rights lento ezinjengazona lezo kodwa ke futhi uhlupho esilalo ngamaChina thina abane njengama-human rights defenders yohlupho lokuthi bavele bayaziwe ukuthi bazafuna ukuthi kube ne-chief labour elizweni ukuze banelise ukufaka ama-factory abo. Umbuzo esasindibuza wona ukuthi bangazi bakuye labo somabhizinisi ilizwe lizabe lizimisele yini ukuguqula imithetho yalo yelabour ukuze amaChina anelise uku-operate-a. Ngoba ngiqinisile ngithi kubalaleli, ngaphandle kokuba iZimbabwe iguqule imithetho yelabour ivumelane nokweChina, kuzanyiwe ukuguqula umthetho welabour waphinde wabhekthwepha wazama ukuthi kupholisapholisa laphana laphana.
Kodwa sizwa kuthiwa okunye okungasayinelwana kungagoqela okufana lama-power stations okuletha amandla kagetsi izesa. Ubona ungani lokho akusoze kuyamukeleke na?
Alokho kungamukeleka kungaba yinto enhle kakhulu, kodwa kuzabe sinabanye sizabe sidingi sikhalkuleta, sithethe ama-calculator, sibuzana lama-economists ukuthi i-power station leyi ibuya at what cost. Ngoba iChina kayiliniki lutho mahara, ibuya nje ilezi bakhona abantu okujongile.
Mnumzana Angliston Sibanda, ingcweti wezomnotho, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. LeZimbabwe lamhlanje limanyane lamanye amazwe omhlaba kunanzelela ngale World AIDS Day ngesikhathi umhlangano omkhulu we-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, uqhubeka elizweni uhluza ngokuthi kungaqedwa njani ukuthelelwana kwensane kanye lamantombazana asakhulayo igciwane lengculaza ukuze kugcwaliseki ukuqeda lomkhuhlane lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Let me tell you, my friend, AIDS kills. It harms your health, your physical development. AIDS disturbs your education. In a nutshell, it's
uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olukhangela ngezabantwana olwe-United Nations Children's Fund, i-UNICEF, ithi ingculaza yiyo imbangela yokufa kwenani eliphezulu labantwana abaphakathi kweminyaka elithumi kusiya kwelithumi lasitshiyagalolunye kuzwekazi le-Afrika, njalo leli nani liyaliqonga. Ekhuluma emhlanganweni we-ICASA 2015, umqondisi we-UNICEF ezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika, unkosikazi Leila Phakala, uthi inani labantwana elibulawa ingculaza seliqonga ngokuphindwe kathathu kusukela kumnyaka ka-2000. Lanxa uhlelo lokuvikela ukuthelelwa kwensane ingculaza, i-prevention of mother-to-child transmission, solwavikelwa phezu kwesigidi sabantwana, uthi ngahola linye ngalinye, isinsane ezingamashumi amabili lanhlanu zithelelwa leli gciwane.
There are still major inequalities in access to treatment for children living with HIV.
Kulokhu kunokungalingani kwamathuba ekutholeni imithi yengculaza ebantwaneni abaphila lalo mkhuhlane uzwekazi lonke le-Afrika. Akudingakali ukuthi abantwana bathole igcikwane le-HIV, kodwa lalapho bethe bathelelwa igcikwane akudingeki ukuthi bafe. E-Afrika umuntu oyedwa kwabane ngosakhulayo, njalo ingculaza ludubo ababhekane lalo. Njengabantu abenza imithetho lenhlelo zengculaza kumele lokhu singakukhohlwa empilweni zethu kanye lemisebenzini yethu.
Ongenela umhlangano osakhulayo unkosazana Divine Maphosa uthi inani elikhulunywa ngalo ngegcikwane ebantwaneni lakubatsha liyethusa. Udubo olukhona uthi ibudlelwano obuba khona phakathi kwabadala labatsha kuphinde kube labatsha asebekhulile abazalwa bele gcikwane, konke lokhu okuyikho okwenza abatsha babe sengozini enkulu. Abatsha wengeze esithi kabazihluphi vele ngokuyahlolwa igazi, ikakhulu abangabafana, okumele kukhulunyiswane ngakho ngaphansi komkhankaso wokuthi ubani lobani azi isimo sakhe.
Umkhuhlane osutholakala kuma-youth yikuthi ama-youth amaningi afuni ukuthestwa. Vele ngingaze ngithi ngiya-organize ngithi ma-youth asenzeni soso, ama-youth amaningi abafuni, abangabafana, amankazana at least siyabona. but abafana vele abafuni.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Morris Kasela uthi vele umthwalo omkhulu wengculaza usemahlombe abesifazana la kubatsha ngoba yibo abangela amandla okutsho ukuthi kusetshenziswe indlela zokuvikela emacansini. Abesifazana yibo abavame ukuhlolwa bathi sebetholakele belegcikwane uthi baphinde bethweswe umlando wokuza lomkhokha ekhaya ngabomngabo.
So uzafica ukuthi umama uthi ekhuluma indaba yanaleyo ukuthi sokulegcikwane endlini uzafica ukuthi umama uzahlukuluzwa. Kuyacina sokusiba le-domestic violence. Vele kuyaqalisa ukuhlukuluzwa ubaba sesithi yena ngoletha igcikwane ngoba umama by virtue ukuthi nguye otestileyo kumbe nguye ohloliweyo waficakala ukuthi ulegcikwane. Ukuthi kukhulumeke vele ukuthi kukhulumeke endlini ukuthi.
Umbukiso we-ICASA 2015 ulendawo lapho kwenziwa khona imidlalo yokuzilibazisa, inkondlo kanye lezingoma mayelana lengculaza, i-community hall. Umbukiso walonyaka ungowokuqala ukuthi kukhulunyiswane ngomkhuhlane we-Ebola njengomunye wengulamakhwa ngemva kokunanzelela ukuthi lawo uyethelelwana emacansini. Lanxa umsebenzi usesemnengi kulamazwe aqhuba kuhle agoqela i-Ethiopia, Eritrea, iRwanda, iMalawi, iMozambique, iTanzania kanye le-Uganda ezenelisa ukugcwalisa isinqumo sama-Millennium Development Goals esokwehlisa inani labantwana elifa ngaphansi kweminyaka emihlanu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguNothando Spanda.
Linga kwasha uhlelo Studio 7 Live tokungo half past 8 usiya ngo 9 ntambama kumakakase we 909 AM the short wave 4930-12080 la 15460 kHz short wave. Studio 7 Live Talk uhlelo lwabatsha olwe the connection namhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga la namhlanje ele World AIDS Day. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kweviki nje eleTurkey lidubule indizamshina yebutho yakwele Russia osokubangele ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili, umongameli Barack Obama wele Melika usekhuthaze ukukhumisana umlotha lokumanyana ekulwiseni ukulungisisa umumo oqhubeka usiba mubi kwele Syria kwamazwe omabili. Inhlanganiso yibona ngokuvinjwa kokungathembeki emhlabeni jikelele e-Transparency International ibika ukubana kulezi gidi ezingaba ngamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75,000 zabantu bemazweni awezwekazi le-Afrika ababanjwa ngamandla ukuhlawula isifumbathiso eminyakeni owedluleyo ngesikhathi lomkhuba uqhubeka usiba mubi. Ukwethekelela eZimbabwe kukamongameli weWelashina uMnumzana Xi Jinping sekwemukelwe ngendlela ezehlukeneyo izizalwane zeZimbabwe. Bakhona njalo abathi lokhu kuzashiyela iZimbabwe intuthuko kwezomnotho, ikanti ke abanye besithi kuza kupha iChina ithuba lokuzitika ngomnotho weZimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Loba nje ezinye izizalwane zeZimbabwe zemukele ngenjabulo ukwethekelela kwaMnumzana Jinping eZimbabwe. Abanye bathi lokhu kwethekelela kakusoke kwisize iZimbabwe kwezomnotho. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce uMnumzana David Norupiri utshela iStudio 7 ukuthi kunenge leZimbabwe eliza kuthola kwezomnotho kulolu hambo lukaJinping. Uthi njengoba ehambeni kukamongameli Mugabe kwele China kwabhalelwana izivumelwano ezinengi kwezomnotho, kusobala ukuthi kulolu hambo kukhona uMnumzana Jinping oza kujiyela iZimbabwe.
Actually shows that the Chinese government has got
lokho kukhombisa ukuthi uhulumende waseChina ubona iZimbabwe iphumelela kakhulu kwelakusasa. Kufanele sisebenze ndawonye nelizwe laseChina ukuze lisincedise ukuthuthukisa amabhizinisi. Ungabona umongameli waseChina esiza lequla elikhulu kwezamabhizinisi, kutsho ukuthi kukhulu azokwenzela iZimbabwe.
Kodwa isizalwane seZimbabwe unkosazana Nobuhle Maphosa uthi uhlupho ukuthi izivumelwano zingenziwa, iningi lamakampani eChina eza lezisebenzi zawo ezivela eChina okuyinto embi njengoba kungadali imisebenzi elizweni.
Amakhampani aseChina agcwele eZimbabwe kodwa akulatshintsho abalenzayo ebantwini ngoba baqhasha abantu bakibo ma beqhasha abantu baseZimbabwe babaholisa imali encane.
Kodwa uMpathintambo ogatsha lwezemali uMnumzana Patrick Chinamasa yena uthi kukhulu iZimbabwe eza kuthola kulolu hambo lukaMnumzana Jinping.
The visit by President Xi is very significant.
Ukwethekelela kwamongameli weChina kuqakatheke kakhulu kumnotho weZimbabwe. Umongameli wethu uhambe eChina eminyakeni ophelileyo kabhalelwana izivumelane eziningi kwezomnotho. Lokhu kwethekelela kuzoqinisa lezi zivumelane.
Ngakolunye uhlangothi bakhona bathi iChina yiyo ethola intshontsho elikhulu ebudlelwaneni bayo leZimbabwe. Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Prosper Chitambara yena uthi imbali yobudlelwano beZimbabwe leChina kwezokuthengiselana lezokusungulwa kwamabhizinisi ikhombisa ukuthi eleChina lizuza okuphindwe kaningi kulalokho okutholwa iZimbabwe.
They are trying to cement relations obviously between the two countries.
Ukwethekelela kwamongameli weChina lokho kuzoqinisa kuphela ukudlelwane kwamazwe la kwezombusazwe. Akukho ekukhulu esikhangalela ukuthi kuzokwenzakala kwezomnotho.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe unkosikazi Ntando yenkosi Moyo yena othi selokhu iZimbabwe yaxabana lamazwe eEurope isungula ubudlelwano bayo lamazwe afana leChina umnotho welizwe ulokhu siwa kokuphela.
IZimbabwe lokhe yaxabana lamazwe e-European Union yaqala ubudlelwano bayo leChina awula mahluko osubonakele elizweni. Amakhampani eChina of course ayasebenza eZimbabwe kodwa akwazi ukuthi i-percentage enganani imali esale Zimbabwe and futhi eChina uhambe i-percentage engakanani kodwa okusalayo ukuthi lokhe kufana nje akujikanga lutho.
UMnumzana Jinping ukhangelele ukuthi esuka eZimbabwe alubhekise kwele South Africa ukuyangena umhlangano we-FOCAC ohlose ukuqinisa ubudlelwano bamazwe e-Africa lele China. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Umhlangano wokuhlaziya inhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi emhlabeni jikelele uqhubekela phambili kwele France. Namhlanje abakhokheli bamazwe omhlaba bebedinga amacebo okulwisana nalali nguquko esibangele induku kuZulu emhlabeni jikelele eziguqela ukutshisa lokungani kuhle kwezulu. Umongameli Barack Obama wele Melika utshele intatho lezindaba kubana ulethemba ukuthi ekupheleni kwalomhlangano bazaphuma lezi nqumo eziqinileyo zokulwisana nalodubololo. Kodwa ukuvumile ukuthi isivumelwano kasisoze sibuye kalula. Kolunye udaba esisanda kuluthola endaweni eziningi lapho uZulu athola khona izimali ezithunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe seziphelelwe imali. Abantu abaningi akade bedinga imali kuMoneygram la kuWestern Union bathi sebetshelwa ukuthi akulamali endaweni lezi. Omunye walabo abehluleke ukuthola imali ngumnumzana abekezela Maduma weGwanda othena wehlulekile lamhlanje ukuthatha amakhulu amabili amadola i-$200 ayithunyezelwe yizihlobo. Sizalinika udaba lolu ngokugcweleyo kusasa. Kuhlelo lethu lomasiko lenhlala kahle kaZulu namhlanje sixoxa ngokucola umalukazana kumbe intombazana esisiyakwenda. Lo ngumkhuba owenzelwa ukubika isisu kumbe njalo ukuvalelisa intombi sisiya emendweni. Nxa intombi izithwele okungekho emthethweni kuyaphendlwa indlela yokukhulumisana labazali bejaha elimnike umthwalo lo. Kuphuma abesifazane ababili lontombazana lo bayebika isisu ngibo kwajaha. Kujwayelekile njalo ukuthi kuchukwane edabeni lolu kuthi ke ekuseni kube sokubulawa imbuzi nxa isisu sesivunyiwe ngabakibo kwajaha. Labo ababike isisu leso baphiwa inyama yembuzi lenyongo yayo ukwenzela ukuyatshengisa abakibo kantombi ukuthi umthwalo usuvunyiwe. Kukhona njalo ukucola intombi esifuna ukuyakwenda okumele yenzelwe idili lapho uZulu adla khona inyama kugidwe njalo kwenziwe imikhuba etshiyeneyo. ukuhlaziya ke ukuxolwa kwentombi isisiya kwenda. Ugogo uConcilium Mlalazi uxoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Ukuxolwa nxa umuntu esesiya ekwendeni, nxa umuntu esevalelisile kwabakwabo, thina sasivalelisa izihlobo, siphiwe izitsha, siphiwe izipho ezitshiyeneyo. Asithi loba kakwenziwanga umtshato opheleleyo, kodwa kwenziwe nje umtshato wokuthi intombi le iyaxolwa, omncinyane wona lowo olezihlobo ezingekho nengi kakhulu. Kwakukhulunywa kuthiwe inkazana le iyaxolwa, namuhla iyaphuma lapha ekhaya. Nxa kwakucolwa kwakungabulawa inkomo kumbe imbuzi zibe mbili. Into eyayisenzakala laphana yikuthi okwangaphakathi konke kwakungadliwa lapha ekhaya. Kwakuphiwa ubabakazi kumbe ugogo, okwakuyikuthi ngemva kwesikhathi kuzaphekwa futhi utshwala sekuthiwa umtshisanyongo.
Kusayenziwa yini kunoku kukhuluma ngakho?
Kathesi ye, angithi sekuchadwa khonoko kwesikhiwo kokuthi sizahlala sidle. But abantu abanye basasilandela isintu sethu bakaDube. Basasilandela sibili kokuthi before kube umchado lanxa uzaba yiwona lo esikhiwo susenzelwa kibe holu kumbe behambe bayachada ecourt. But kulesikhathi sona leso sokuthi umntwana kuyahlalwa layo phansi, alaywe, acolwe, athelwe inyongo yakwabo, kukhulumelwe kwabaphansi ukuthi untombazana lo usekhulile, usesiya emzini wakobani, uyadinga ubuhlobo khona, yikho lapha azabe sehlala khona. Okwakusenza ukuthi imizi le eyethu yakuqala yayingaphongi ukudilika nje mangamanga nxa kwenziwe ngendlela eqondileyo. Yayisiba yimizi eyayiqina ngoba yabenzelwe ngomkhubo oqondileyo. Hayi, leyakhatheso sekuvuka ekuseni sizihlalele, yikho lokho njengoba sihlezi kakulahlupho kuzaze kubonakale mhla omunye esethule ukuthi abantu laba thina besingakwazi ukuthi uzodwa uhlala lopita.
Kodwa ke singathi kulaba abakwenzayo imendo iqina kanganani, njalo inyongo vele yayisijoni.
Umuntu wayesithi nxa ephuma inyongo lezi bezithwela kabili, umuntu becolwa kabili baba. Ubecolwa ngakibo ephuma, ayecolwa lemzini wakhe lapho aya khona. Thina sikhula lokhu kucolwa kwangekhaya kwakuthiwa okwangaphakathi kuphiwa u-anti kumbe ugogo. Kwakuthiwa kwenziwa izigubhu ezokuthi nxa umuntu esehambile wayale, esezabuya ezephinda imkhondo, kuzaphekwa sibili kudliwe. Utshwala lobu sebuphekwa ngubani? U-anti. Kodwa ezebuphekela phakathi kwaleli guma sekudliwa futhi, ebonga lokho kwenzakalayo. Langakhona ngale emzini wakhe, kodwa bemzini wakhe babengaphi muntu, wayethelwa inyongo kwakuthiwa yikuhlanganisa abaphansi, ukuhlanganisa amadlozi ukuthi sibonge ukuthi lapha sesilomuntu esesilaye obengasiwa wakuleli khaya.
Kambe sibili isinto esinje singaphongulahleka nje ngombono wakho, kumbe kumele siqiniswe?
Kumele siqiniswe baba, kodwa phela lina abatsha kalisasifundi. Lithi yayi heyday, kathesi selisenza lokho kwakuthi khonapho khonapho.
Singathi yikho ngani? Ngisiyakuzwa sibili.
Selithandana ngamafoni, ungavele uzwe omunye esithi inamba yakho sekuphelile, sebevumelene.
Lo ngugogo Concilium Mlalazi oyingcwethi kwezamasiko esintu obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Bakwethu, isikhathi kasisavumi ukubana siqhubekele phambili lokhu esisonke. Sokuyisikhathi-ke sokuthi sikhangele lezo ebezikhokhela kumbe ezimqoka indaba. Umongameli Xi Jinping wakwele China usefikile eZimbabwe ekhatshwe liqula lentathelizindaba kanye labaphanti ntambo bakarhulumende wakhe. Kuthi-ke eleZimbabwe lamhlanje limanyene lamazwe womhlaba ukunanza ilanga le-World AIDS Day ngesikhathi umhlangano omkhulu we-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, uqhubeka elizweni. Kuhlelo lwamasiko lenhlalakahle kaZulu namhlanje sixoxe ngokucola umalukazana kumbe njalo intombazana lapho isisiya kwenda. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngisithi libe lobuthongo obuhle, kodwa lingayikhatshana ngoba uhlelo The Connection olwabatsha luyeza khona manje. NguPraxedes Jeremiah.